ndaba ku VOA Ndebele.
Kanjani nthokozo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 5 kuMbimbitho 2020 ngontungameli Nkomo. Endaveni zekuseni namuhla
uyadanisa ukuthi uthole ilizwe elinye America nomkhokheli onjengoTrump vele kube busy efuna ukusibambezela sivele sikancane sindala.
Umongameli weMelika seqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lelizwe lakhe.
I have not yet received the official communication from the party, but from the press briefing that was held by Comrade Obetumpo, I have no reason whatsoever to appeal to against that decision.
Ibandla leZANU-PF selixotsheko kuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabatsha uMnumzana Godfrey Thenengamo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump useqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla iMelika. Embikweni wethu le izolo umongameli Trump uthe ngemva kokususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni, uhulumende weZimbabwe usaqhubeka ngochuku lwakhe amasotsha ebulala abantu abasola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bethunjwa njalo amalungelo oluntu engahlonitshwa. Ngokunjalo uTrump uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma yena ochotoze umongameli Trump.
Uyadanisa ukuthi uthole ilizwe elinye America nomkhokheli onjengoTrump vele kube busy efuna ukusibambezela sivele sikancane sindala ukuthi balwandilathi njalo siyaphamanise ngabi ngoba thina into le ezeziso yabuya ngenxa yendaba yomhlabathi esasibangathi nale Britain and nalaba futhi busivuzile pho ngapha bathi kona izeziso zingezileli bathola i-embassy enkulu eZimbabwe lapha enkulu kule zonke i-embassy ezikhona lapha e-Africa bathi i-embassy iqala kabe lapha eZimbabwe eHarare bayathilani nxa bengafuna ukuba nobudlelwano nathi nxa bevele befuna ukuba njalo abakushane nathi phela sishane labo kuphelelwa kufanane ngoba kade sizabe sekuncinga kuze kube nini nxa uzafuna ukuzama ngapho umuntu elobe efuna ukubambezela.
Bathi bona izizathu ezibangele ukubana baqhubeke ngezijeziso lezi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa laye uqhubeke ngocuku olugoqela amasotsha echaya abantu lokunye okunjalo.
Into engiqinile njalo emkhoyeli siyakwazi ukuthi ngamanga wonke lapho. Into vele iAmerica vele iyenza lapha ikwenzela indaba yomhlabathi. Sesakubona bafike benzile emazweni amaningi kakhulu. Izini kade singakhayela indaba eGuatemala ngale. Bayenza into efana nayo lena leyo lokuthi beyenza mpepe. Kwabuya izini uhulumende wabo yenu u-America bafaka i-propaganda yayo. Kodwa still izenzo abakhiphanga. Ngingathumela ekugcikeni hayi nono linike amakhiwa umhlabathi wonke lowo njalo futhi linokuze livume ukuthi kona lizabakhomba seta izimali ezingaka ezingaka. So vele lokho ukuthi lebesibona human rights abuse amasotsha bayezile kanokuze i-secondary khangela abamanye amazwi lapho okwenzeka khona izinto kwesandisi kodwa ngabava kuma-sanctin thina lapho kuze kube ngcono kutshile kulamazwi lapho okubheda khona khangela izini enextorat e-South Africa lapha ukuthi uhambe njani abazi lofebekathakele senzakala laphana ngento enjalo kodwa uzakuze bekhuma ngama-sanctions and bakhulumile belalizile lo-secretary of state ewonisha ezikaoti lingake vele libambe indaba yomhlabathi izasibona kodwa ekubulaleni abantu ade bebulawo lapha abazimbabwe njeabaningi babulewe ama-nigerians ama-ethiopians and nefinalities ze-South Africa ozothiwa izenofobic labana they never spoke about that.
UMnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. uluhlu lwezijeziso zeMelika lulamankampani leziphathamandla zezanu-PF ezilikhulu lamachumi amane lambili 142. Umphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe umnumzana Owen Ncube nguye yedwa omutsha ofakwe kuluhlu lolunyakenye. Ve kunakanelwa ukuthi akhona amalunga ebandla leli amatsha azafakwa kulolu luhlu lonyaka kodwa akusabanga njalo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngazathi okuliqiniso abafaka ama-sanctions bathi ukuthi kulezinto ekufuze zenziwe ukuze asuswe. Ekunye kwangikhona kuyokulungisa kodaba lwegugurawuni, i-rule of law, lokulondoloza kwamalungelo oluntu. Kodwa singakhangela akukho osokutshintshile, kwatshintsha ubuso nje bukamgaqo. Kodwa i-system lokho iyi-system yini, ophetheyo yifotokopi kamgabe katshintshanga lutho. So mbona ngazathi abafakayo labakutshoyo kakukho sokwenzi ngaphandle kokuthi emasoni nje abuya lapha koBulawayo ezohlangana nabantu kodwa kakulanto esiyenzi ukulungisa ngaphandle kokuxoxa nje ngakho. Umuntu okhangele ukuthi ngabe sesusiwe kuzitheza ubuza ukuthi kuyini uhulumende osokwenzile differently from okwakusenziwa ngomgabe. Uyabulala umgabe wayebulala, lowo ubulala ligwaza umhlaba phambi kwama-journalist. So mbona ngazathi kunzima ukuthi sikhangele ukuthi i-America ingasusa izijeziso zomnotho.
Bakhona kade becabangela ukuthi izijeziso lezi zizaqheliswa kungezelelwe kufakwe amagama abanye kodwa kakwenzanga njalo. Ubona ungani kumele na kufakwa abanye?
Ngendlela abaganga ngayo kulabanye okuqala okungabe kungaba yintinhle ukuthi befakwe ngoba ungakhangela abaphetheyo bayajabula but abantu bathwele nzima kakhulu. So kuyabe kuqakathekile ukuthi labo laba balamandla beke bebanjani bebajezise bezwe ukuthi kuphatha kubi abantu kuba njani.
Manje ubona ungani bona abaphetheyo bona laba ababusayo bayakubona yini ukuthi kumele benzeni ukuze basuse izijeziso? Kumbe vele ngabantu abakhanya bengasela ndaba?
Angikholi ukuthi vele bale ndaba bona. As long as bele access lomnotho welizwe bezinothisa bona lemuli zabo, abantu bebagidela bengafika emaralini, kangikholi ukuthi kukhona abangakutshintshela abantu. Ayisibo bantu vele bona abafanele ukuphatha umuntu. Umuntu okufuze ephathe umuntu kufuzele ngumuntu olesimnike, laba balasilo. So kunzima ukuthi sikhangele ukuthi bangatshintsha impilo zabantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ivandla leZANU-PF selixotshe kokuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabasakhulayo umnumzana Godfrey Senengamo limethesa icala lokungahloniphi inkokheli yalo. USenengamo uxotshwe lidale lePolitbureau izolo ngemva kokususwa esikhundleni libandla leli ngenyanga edluleyo. Umnumzana Senengamo utshele iStudio 7 ukuthi uyakwamukela ukuxotshwa kwakhe lanxanje esithi akwenziwanga ngokusemthethweni. Usanekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale leZANU-PF elePolitbureau eHarare izolo, umnumzana Obert Mpofu isiphathamandla saleli bandla uthe bavumelene bonke ukuthi umnumzana Senengamo, yena owamiswa okwesikhatshana ukuba lilunga laleli bandla ngenyanga edluleyo, axotshwe ngenxa yokudelela. Umnumzana Senengamo utshele iStudio 7 ukuthi indlela axotshwe ngayo ayiqondanga ngoba kazange amiswe phambi kwekomithi yediscipline kumbe aphiwe ezinye incwadi ezikhomba lokhu. Asizweni amazwi akhe.
I have not yet received the official communication from the party, but from the press briefing that was held by Comrade Obert Mpofu, I have no reason whatsoever to appeal against that decision, because yesterday I delivered a letter to the president, which I copied to the national chairman, Comrade Osi Zetum Chingur Kashiri, which I also delivered to Comrade Matemata under the National Political Committee, and which I also delivered to the National Secretary for Legal Affairs, Comrade Paul Mangwana.
Uphinde wathi kasoze aphikise isinqumo esithethweyo ngoba inkokheli zebandla leZANU-PF ziyakwazi ukuthi ezikwenzileyo akukho emthethweni. Kungakho akusoze kuguqule lutho. Wengezelele wathi izolo likabula ulobele incwadi umongameli welizwe kanye leziphathamandla zaleli bandla ebazisa ukuthi okwenzakala kubandla leZANU-PF akuqondanga, kodwa baqhubekela phambili ngokumxotsha. Uthi ukhangelele ukuqhuba umhlangano lentathela izindaba kusasa ekhuluma ngalolu daba kanye lekusasa yakhe.
As I will be having a press conference, but in regards to the fight against corruption, we need to make sure that we get rid of corruption so that the masses of Zimbabwe do not continue to suffer by those that think that they are untouchable and connected to the authorities.
Ekuqaleni kwenyanga edluleyo, uMnumzana Tsenengamu, leyinye inkokheli yabasakhulayo kuZANU-PF, ebalisa uMnumzana Lois Matutu, lo Pupirai Tokarepi, batshela intatheli izindaba ukuthi umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, uMnumzana Kudawashe Takwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association, uMnumzana Tafatswa Musarara, kanye losomabhizimusi uMnumzana Billy Rothenberg, ngabanye babantu ababulala umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo, njalo kufanele kudingisiswe ngalolu daba. Amazwi abo anyathela iziphathamandla zebandla leZANU-PF ikhonzi, okwabangela ukuthi bamiswe okwesikhatshana umsebenzi, njalo abanye bathathelwe ezinye izikhundla zabo. Bacetshiswa ukuthi bayiqeqetshwa kutsha isikolo seHerbert Chitepo School of Ideology ukuze babe lenhlonipho. Kodwa uMnumzana Tsenengamo wakwala lokhu. UMnumzana Matutu ubikwa wakuvuma njalo uphakathi kwalolu hlelo. Nimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi iGrain Marketing Board isixotshe umqondisi wayo weziphala eziseBelmont kobulawayo. Imethesa icala lokuqambula impuphu echipileyo esiyayithengisa emkambo wesitha weBlack Market ngentengo ephezulu. Iphephandaba leHerald lona lithi amalunga eMDC awedale lePhalamende izolo aphikise umbono kaMnumzana Themba Mliswa okuthi unkosikazi Grace Mgabe kumele athathelwe amanye amaplazi achiyelwe elilodwa ngoba elamanengi. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abona msakazi, salibona balaleli. Ya, ngithanda ukukhuluma ngendaba amapolisa endleleni asihlupha ngayo manje. Sesifana nesikhathi sikaMgabe lesiyana esokuthi amapolisa besehlupha. Ukuthi ma usuka especially South Africa suba ngakuqala u-drive eZimbabwe. Into emangazayo ukuthi ma usuka eZimbabwe ususuka usiya e-board kabahluphi kangako bakhangelele imoto ezisuka ngapha eSouth Africa zisiya eZimbabwe. Ikakhulu kulokunye okuyi-truck okuyi-roadblock kula kuthiwa endawo eshongogana eshuruku. Yasokabili ngidlule ku-roadblock leyo yabona umuntu ipolisa ithatha amaphepha wonke awe-truck iphepha elithize wonke amaphepha. Sesuka lapha sekusukela siqala ngokuthi esenza nje ukuthi yazi umdizi
zemali nelinye eFederstone laphana masuka usise uba ngePT la mawunga mathathu bobu ongama ongama uthwa into ongama roadblock lo ngawuthwa umsakazi ungasitintela nje umuntu o responsible ngama police ukuthi sebe ngisila futhi sebefana ngesikhathi kamgazi akabaqume futhi umsila especially ngama ongama roadblock okubiyitoko kungakayi ndawo please cela nje umsakazi usize loba ngoba ngubani olaleleyo loba yibona abakwezalo lawa abakhulu bakhona no into abayenza abayenziwa amapholisa lawa ayirong umuntu angathiwathiwa uphuze libe lithelezi izinto ukuze yathi thini asithi esikolisa amapholisa thina awazafuna besihluphe emgwaqweni la siyazama ukusisebenzela ayikwesihluphe ayikuthi banikeza imali zethu ukuthi bekhave igephu ethi uhulumeni kabanike imali bona abantu ma bestrike beswe bebashaye no into abayenza ayirong.
Hello, hello, Studio 7, injani balalela bahle. Ukhuluma ngoThabani Mhlaba ngokuzalwa ngizalwa eMatopo esigabeni sesilozwana ngiseGoli njengamanje. Mina msakaze ngikuthoye ukuthi imisebenzi ayisekho emazweni lawo esikiwo, akusela msebenzi. Imisebenzi impela akula msebenzi, akula msebenzi. Sesiphila nje ukuthi siyancenga nje ukuthi sizathini, kodwa kungcono kuleli zweni lakithi esiphuma kile. Okuyikuthi besifisa kakhulu ukuthi kube igovernment yakithi iyavumela abantu bonke abangaphandle kwamazwe, abangaphandle kwelizwe, bavotiswe lapho ukuze kuzwakale izikhalazo zabo. Kodwa ngiyakwazi ukubana yinto engeke yenzeke lula le ngoba umbuso weZANU PF ulocindezelo olukhulu kakhulu. Iyakwazi iZANU ukuthi uma abantu labo bangaphandle kwelizwe bengavota, iyona izadliwa ngoba bonke nje bengaphandle nje kungenxa yayo. So siyacela msakazi impela ukuthi kube lezi zikhalo zethu ziyahamba ziyefika impela phezulu lathi sithole ukuthi sivote sikulapha esikhona.
Elibona nivela lelibestiti ya 7. Ayisiyezi impela lapha ukuthi kuhamba kanjani. Ya lo likhulumayo ngubhekani ulapha eGoli. Hayi ngisacela ukuthi ngike ngiphawule lapha kulokho kokuthi umsebenzi yeba isatholakala impela ayisekho. Kodwa nalabo abayenza ukuthi kube nzima yibo bona labo khona ngapha baphethe bona labo Emerson Mnangagwa nehulumende yakhe babhizi bethilizwa linamali babe betshontsha imali bethabe siya ngapha phetheya behambe inhlelo zabo lezo ngoba batshontsha imali bona bodwa selo sesidelelwa la emazweni ngendaba yokuthi ilizwe liyahlupheka ngakhe ilizwe letha asilithatheli phansi. Yikho nje kuphela khonoko osokusenza ukuthi namathuba emsebenzi abe engasahambi kahle ngoba ilizwe selihlupheke kakhulu. Yonke indawo la esingena khona sokusetshenziswa leyo advantage leyo ukuthi hayi bona vele bayahlupheka baswele. Yaza ngathi bangayehlisa i-corruption le abayenzayo bake bacabangela abantu bangatshontshi kakhulu ngoba vele ilizwe labulalwa ngukhulu umgabe nabo benza khonokho futhi. Hawu sesikhalela abazali bethu bakithi hawu shame.
Njani bantu bakithi bakwi-Studio 7 nonke nje elilandela i-Studio 7 nabantu bakithi abasebenzela bekhona le eAmelika siyalithanda kakhulu. Siyabonga ukuthi belihlala njalo ukuthi-updata nento ezenzakala khona ngapha eMelika naselizelakithi. Lo okhulumayo umntwana enhlabathi bakwena ukhuluma elapha eJoba. Hhayi mina into le ngikhuluma nje ngiphinda ngithi abantu bakithi kakhulu abesindebeleni abake beyeke ukuthi ma kuthiwa iZANU ibitha imihlangano babelokhu behamba besiya kumabhefu besiya nakuphi noma ngabantu abakuphi kwanta kubi noma beselifana kuphi abake bebheke ukuthi into le abayilandelayo into bani. Kodwa ma uzothi umuntu wakithi impela noma ubuya eMpumalanga noma ubuyaphi utholakale ligcwele estadium libhizi liyathula lithi viva ZANU viva ZANU uyabuphelele khani. Hhayi bakithi mina ngithi umuntu nje ekhaya olandela ano angiboni ukuthi engangitshela ukuthi ingqondo yakhe siphelele futhi umuntu nje ongazi into eza akayibheki impilo akayibheki ne-feature yakhe akayibheki ne-feature abantu abakhe ngoba ma unabantwana uzele uyabona ukuthi nje iZANU ibulele i-future yabantu eZimbabwe wonke. Angikhulumi abantwana-ke ibaqedile. So ngithi bantu bakithi mali nengqondo hlukana le nto leyo okuthiwa iZANU.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we United Nations uthi ukuvalwa kwezikolo emazweni alithumi lantathu ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokuphazamise imfundo yabantwana abayizigidi ezingamakhulu amathathu 300 million. Ele Tanzania libikwa lilamathuba aphakemeyo okuhlaselwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngoba lidlelana kabanzi kwezokuthengiselana lele China lapho okwaqala khona lomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha kwele Melika. Umncintiswano wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo lamademokrasi kukhetho lukamongameli ukhanya usuphakathi kwababili kuphela, umnumzana Joe Biden lo mnumzana Bernie Sanders, kulandela ukhetho lwama-primaries olwenziwe ngolwesibili. UBiden ungene kukhetho lolu esadalala kodwa uphenduke umafavuke njengedabane, wanqoba uSanders ngesilinganiso esikhulu lanxa bengene kukhetho umnumzana Sanders enguye ohamba phambili ngosekelo. Inkisela eyake yaba ngumeya wedolobho leNew York ebincintisa layo umnumzana Mike Bloomberg uhle waphuma ngolwesibili njalo wazisa izolo ukuthi usesekela umnumzana Biden. Abasekeli bakamnumzana Sanders abaningi badanile ngokunqotshwa kwakhe kodwa bathi balethemba lokuthi emaphethelweni uSanders nguye ozakhethwa ngamademokrats ukuthi ancintisane lomongameli Donald Trump kukhetho oluzakwenziwa ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ocubungula ezombusazwe ekhona pha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuhambe kahle kakhulu for umnumzana uBiden ngoba ubaba uSanders kube ngathi uyalida kumalanga adlulileyo la, kodwa sibona uBiden hayi kumsebenzele kakhulu. I-Super Tuesday imenzele kakhulu ngoba uphumelele wathatha ama-state angu-10, uSanders wathola ngu-4.
Kungaba kusitsho ukuthi njengoba esekhokhela ubaba uBiden uzahlala ephambili kumbe singabona ubaba uSanders emkhulela njalo ngosekelo?
Well, sizobona i-primary zayo le eMichigan ngoba uSanders angawina eMichigan tulala ithuba lokuthi am-overtake njalo uBiden kube nguye phambili, and angawina eMichigan kuzomnika i-momentum because I think into esiyibonayo esiyibonileyo nge-Super Tuesday le yikuthi once wathola i-momentum yikho kwenza ukuthi uphumelele ngoba uBiden uthola i-momentum yakhe ngomgqibelo maye wina i-South Carolina. So i-momentum ayithole lapho yemenz ukuthi nge-Super Tuesday anqobe ngendlela anqobe ngayo ngakhona. So sisikhangele ukuthi sibone ukuthi i-next one le eMichigan izodlala kanjani. Onqobayo lapha eMichigan I think imomenta ngoba khona manje I think bangochiki lobhanqa. So ozowina iMichigan nguye I think ozothola imomentum entsha eyiyona manje engamenza anqobe abe lama-delegates amaningi mabe siya ku-convention.
Unkosikazi Elizabeth Warren yena uvikwa selakho ukuphuma kulomncintiswano yiloba nini. Siyazi ukubana ama-policies akhe asesandleni sokunxele njengakamnumzana Bernie Sanders. Kodwa engaphuma ubona esekela yena uSanders kumbe ubona esiya ku-Joe Biden?
Masibona abanye asebe-drope off. So far bonke basekele umnumzana uBiden. Sengisho even lo mnumzana uBloomberg o-drope off usesekela umnumzana uBiden. So I think inkosikazi Warren at this point uyadingisisa I think ukuthi abhekisise kahle ukuthi okay ole chance la yokubhitha uTrump ngubani phakathi kuka Biden lo Sanders. Even though njengoba usho ukuthi ama policies akhe asenxele njengaka Sanders, kodwa I think in at this point in time njengoba sikhuluma manje soku beyond akwama policies lokho, I think sokuthi ngubani kahle kahle le chance ukunqoba ene plus engafuni ukuthi ku unite ipart I think anga surprise abantu aendoze uBiden.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Hamba, 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 hamba kuluba, bayo bona banabeso. Hamba Georgia, namunja ndaweni maGeorgia. Sesenzizinto ezingasazuliswa izakhamizi madoda nabantu bendawo. Manje sebese bona abantu bendawo njengomaze kubo bangahambe. Hamba, 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 hamba wena, bayo kona bambi. Hamba, 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 hamba kulupa.
Kwabavame ukusibukela ku Facebook siyaxolisa lamhlanje imshina yethu kayisebenzi kakuhle, kodwa sizabe sikhona kusasa. Kungasenani sivale imbiko elisithumela yona ikakhulu kudaba lokwengezwa kwezijeziso ezethethwa amalunga ezanu PF ngumongameli Donald Trump. Kulabanye abalembono etshiyeneyo kulo party sibanda uthi khona kuyinto ebuhlungu kakhulu ukubona izanu PF iqhubeka ngokubulala ilizwe, kodwa abantu abavotela izanu PF ngiyazibuza la manje ukuthi kanti bona baphila kuliphi ilizwe. Then kuzoba lo Sphemeza Ndlamlenze uthi wena if truly kunjalo they must ban them from traveling to other countries. Usika Malandela uthi wena uTrump angithi uncedisa iMDC ukukhipha izanu PF embusweni. Manje into angaziyo ukuthi nxa esenza kanje wenza kube lukhuni kakhulu, ngoba izanu PF ngeke uyikhiphe embusweni. Bekumele ukuthi nxa ebona ukuthi abantu bahlukumezeke kakhulu, kungani engabotshwa lo mnanga kwaphela. Ulamanga uTrump le MDC yakhona le iyamotsha ibe sikhomba izanu PF, ngoba kusaziwa kuyiyo ungqondongqondo kuphela. Kuzoba lobanike laphana uOpsi magiyaqothule kacheni uthi wena nakini mnangakwa lochamisa kuyafana. Sikhumbuzo Ncube uthi lokho kungabantu kuzahlupha konke vele. Loba yena uchamisa lo ukhanya kule khande liqinileyo njengomnangakwa.
Ukuthi umthanda ngempela mpela noma hayi uyakusebenzisa. Inomilo mine umisa funo mpela ingawuthola yibi nendaba ntumbuzi. Ijaha lilo mine umanisheli ntombi ingayibamba yibi nendaba nayo.
Ndolwane Super Sounds isigqibela uhlelo lwethu lezindaba zekuseni ngengoma yemnandi ithi yona hamba. sisiphetheke ngebezihamba phambili. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump useqelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezedeswa amalunga ezanu-PF lilizwe lakhe. Ibandla lezanu-PF selixotshe kokuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabatsha umnumzana Godfrey Tenengamo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asifeni sonke kweze kuseni njalo ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma. Litshone kuhle.